Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu ngolesine mhlaka 9 ngwabakazi 2018 ngoChris Dande endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba kamanje weHarare unikeza isiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Thendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Umnumzana Gilbert Piri Gqwetha elimele umnumzana Thendai Biti kwele Zambia uthi ilizwe le Zambia liphule imithetho yeziphepheli ngokuphindisela uBiti eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi usekwazi ukuthi iwaphi amalunga ebandla lakhe leZANU PF akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ngokuthi yiBora Msango. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba kamanje weHarare Magistrate Court unikeze umkhokheli webandla lePeople's Democratic Party okungunye oyingxenye yamalunga akumanyano weMDC Alliance umnumzana Thendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail ezinkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 okumele ihlawulwe lamuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Wabekhokela iqula lamagqwetha kahulumende elabatshutshisi uJustin Uladi utshele umantshi umnumzana Francis Mafumo ukuba asikho isizathu sokumalela ithuba lokuba ahlawuliswe imali yesibambiso esebheyili umnumzana Biti. Lokho kwemukelwe ngunkosikazi Beatrice Mthethwa onguye okhokela iqula lamagqwetha amela umnumzana Thendai Biti. Soluzangena kusasa edale udaba lukaBiti ukuqhubekela phambili ngomkhuba weremand lapho igqwetha lakhe unkosikazi Mthethwa akhuthaze idale ukuba kumele kwenziwe njengoba kuyinhlala yenza ukuba umuntu uyabuzwa lapho elezikhalazo. Okunye kwalokho okuphathelene lokutholiswa kwakhe ithuba lokuba ahlawule imali yebail kubalisa ukuba angaze aphazamisa ubufakazi, angaze enza imihlangano yezombusazwe loba lentatheli zindaba, ase incwadi yakhe yokuhambisa ipassport edale aye zibika kabili emapoliseni ekuseni lantambama phakathi kwehola lesithupha kusiya kwelesithathu. Umthethwandaba uthi uBiti kumele ahlale emzini wakhe ku-number 4 Hazel Umwinsdale njalo ase incwadi zakhe zama title deeds zomunye umuzi wakhe oku-number 7 Bernard Avenue HCPD. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje umnumzana Gilbert Piri Gqwetha elika umnumzana Thendai Biti eZambia uthi ilizwe leZambia lephule imithetho yeziphepheli eyokwethekelelwa amazwe kanye leyomhlaba wonke jikelele ekhangelane leziphepheli. UPiri uthi abaphathi ntambo bezokwethekelela ilizwe leZambia kanye lamapholisa bayalile ukwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba kweZambia obuthe kumele umthethwandaba weHigh Court uhlolisise okufiswa ngumnumzana Biti obefuna ukuthi abe isiphepheli. Uphinde wathi uBiti kazange ephule umthetho yokwethekelela kweZambia. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ilizwe leZambia lenze okungekho emthethweni ngokubisela uBiti ekhaya ukuyabhekana leziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa.
The Zambian officials have violated the Refugee Control Act of Zambia and the Immigration and Deportation Act because, first of all, ordinarily speaking, any Zambian and Zimbabwean does not need a visa to go into either country.
Okusobala ukuthi akusilokucala ukuthi umuntu weZimbabwe kumbe wakwele Zambia angene emazweni la engela maphepha omngcele ama visas.
When he sought asylum, the law is very clear, the Refugee Control Act, as read with the Immigration and Deportation Act of Zambia, that he should be given the leverage of 7 days within which he can decide what to do, either move to another country or regularize his stay or make an application.
Kube nelungelo lokuhlala kwele Zambia okwenyanga. Iziphathamandla zephule umthetho we-Refugee Act of Zambia or Immigration Act kanye lokubisela abantu lapho abavela khona we-Deportation Act. Umthetho wokudinga ukuba isiphepheli owe-Refugee Act wakwele Zambia kanye lowezethekeli lokubiselwa lapho ozalwa khona nguhulumende we-Immigration and Deportation Act kukubeka sobala ukuthi kumele aphiwe amalanga ayisikhombisa ukuthi alungise konke akufunayo.
This is a very serious thing that has happened in Zambia, but it's also a violation of international law and the rights of Mr. Biti. This is a very sad day in the legal history, especially of Zambia, that such a thing can happen where a court order, a duly issued court order by a well-constituted court, issued and brought to the knowledge of law enforcement officers, can be defied in the fashion it has.
Ubiselo kwakhe kwele Zimbabwe ukuyabhekana labantu abamdinga ngamehlo abomvu kwephula iziqondiso zemthetho yeziphepheli emhlubeleni wezwekazi le-Africa eSADC. Imithetho yeSADC ikubeka sobala ukuthi ungeke wabiselwa lapho ovela khona ukuyabhekana labantu abakufuna ngamehlo abomvu kumbe ukususela amanqe. Okwenziwe ngamapholisa labanye okumele bemukele amaphepha la kusitshiyesimangele sonke. Kuyamangalisa ukuthi kulabantu nje abangephula umthetho bekwazi ukuthi abakwenzayo akukho emthethweni. Isizwe sabo lesi sephula imithetho yomhlaba wonke jikelele ebona ngeziphepheli kanye lokwethekelela amanye amazwe.
Throughout the 27-year reign of the first president of Zambia, Kenneth Kaunda, into even the era of the second president, Chiluba, and the subsequent president, Zambia has been a place of refuge from people in South Africa when there was apartheid, even as far as Rwanda after the genocide, Congo with the instability. Zambia has hosted massive numbers of refugees.
Kuyathanisa kakhulu lokhu ukuthi kwenzakale kwele Zambia ngoba ilizwe leZambia lijayele ukumela iziphepheli. Waba ngumongameli wokuqala kwele Zambia, uKenneth Kaunda, lwamlandelayo uChiluba. Kanye labanye omongameli babesamukela iziphepheli ngehliziyo emhlophe nke. Lokhu kwenzakale kumnumzana Tendai Biti kuyamangalisa kakhulu. Asikwazi ukuthi kwini konke khonokho. Samukela abantu abavela kwele South Africa, abantu abavela eCongo lamanye amazwe ababebalekela ukubulawa. Ilizwe leZambia belivele likwenza lokhu. Kodwa ke lokhu okwenzakale kadesi asikwazi. Lokhu siyakuqabuka sibili kwele Zambia. Kambe kutsho nxa sesikhangele ukuthi kuyaphetha ngani.
Umnumzana Gilbert Phiri ligqwetha likamnumzana Tendai Biti elihlala eZambia ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leLusaka. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Delane Masiye Mhlanga intatheli izindaba ezimeleyo.
Indaba ye-asylum nxa ukuthi umuntu ngingalinikela umniki i-asylum engikwazi ukuqala ukuthi you can give me right of passage ukuthi nebheke kwenye ilizwe. Ngiyamala ukuthi bambisele ngale eZimbabwe ibesithi bona kamerithi ukuthi athole le-asylum, but now isikhathi into emanje ayithi isikhathi sakhona bamambise ngaso ngoba bekumele ukuthi kuphela kuqala kuhambe ikhothi, ibe khothi abamele bekhangele khona ukuthi umuntu kumele ethole na i-asylum yakhona ezothi beyenze abadinga ukuzifomalize ukuthi bebone sibithi umuntu le kumele ithole le-asylum lokuthi kumele sibilaybe emgcinezeni lapho. So lami ngiyamangala ngikhona.
Sizwile njalo umnumzana Gilbert Phiri obemele igqwetha sorathi ngiphinde iquestion yami. Igqwetha leli kade limele umnumzana Tendai Biti lithi ilizwe leZambia sibililephule umthetho omangalisayo weziphepheli. Kambe konokho-ke kutshoni kulizwe leZambia? Kutsho yini ukuthi abantu beZimbabwe bakhulumisane yini le nkokheli yeZambia? Ubona njani?
Kukhanya kunjalo ngoba abantu bengephula nje umthetho omkhulu kangako ngoba kulomthetho njenele umhlaba wonke nxa sekubuye endabeni lephepheli. Ngakho-ke nxa ukuthi bona bawulandelanga lowo mthetho babethe bembithela ukuthi kuzobe ukukhulumisana. Kodwa ke again into enje ngokhangela njalo ayisezisebenze kuhle. Ngikhangela njalo futhi kuze leZambia umhlaba wonke nje jikelele. Lesithi international community. So indaba yakhona le isakhangele nje ukuthi izaphetha ngani.
Yes, siyabona njalo ke abaphathi ntambo bahulumende kwele Zambia bakhuluma ngakho konoku kambe nxa bekhuluma konoku emphakathini kabaziyangisi yini njengoba ke kukhanya ngazani ke umnumzana Kenneth Kaunda sakhumbula selo wayigcina abantu abayiziphephele so kibo lokhu kujoni
ukwaziwa kweZambia ngasikhangela nje ngemuva iZambia yaziwa indawo ehlukile eyamukela iziphephele izigcine zobuhlenge singakhangela nje laba ngabe-ANC bonke bafakaza nje lapho abakhona ukuthi hayi sandile eZambia konke nje okwalwa yena layo umongameli waseZimbabwe obaba uMnangagwa naye wagcina lapho eZambia so angazi ukuthi lokho sekwenzakele ithoni and kungabe kuyikuthi babuzile babuza nje endaweni eziningi lezebhekiwe kule edecision abayenzileyo. Kodwa-ke angokubona kwami mina mbone ngani akwenziwa njalo.
Ubona ngazani-ke kuzathwani nxa abanye abantu bezephephela khonapho-ke kwele Zambia?
Sokusesabisa ngoba into ekhona yokuthi nxa ungabuya ezweni udinga ukuthi ufuna ukuphepha udinga ukuthi lawe uthole indawo yokuthi ungacatha ithole indawo yokuthi lawe ungagcinwa lawe uthole ukuthi impilo yakho nje la ibe itholakale igcinakele. Manje-ke ngendlela le esenzakale ngayo angazi ukuthi kungaba lokuthi abantu bengabuya njalo ngapho especially nxa yokuthi indaba yena le yokudinga i-political asylum asazi ukuthi kuzasebenza njani.
Alo-ke ngumnumzana Delane Masia Mhlanga, intatheli zindaba ezimeleyo bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esekafuwe kwele Zambia. Akunjalo nje inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezifana labo Human Rights Watch umanyano wamazwe omhlaba kudlangothi olubona ngeziphepheli olo United Nations High Commission for Refugees umanyano wamazwe awe-Europe o-European Union inhlanganiso yamagqwetha abona ngelungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights lezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe basole kakhulu ukuphindiselwa ekhaya kamnumzana Tendai Biti enikezwa ezandleni zamapholisa eZimbabwe zonke sithi wephulwe ilungelo lakhe njalo balethemba lokuthi akasoze ahlukunyezwe. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk namhlanje lokhe sigcile kumphumela yokhetho lwangeviki edluleyo kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Isihlenge seLombok kwele Indonesia siphinde sehlelwa ngenye ingozi yokuzamazama komhlaba ngemva kweyangensonto eyanamhlanje ihlasele lesi sihlenge esingomakhelwane eseBali. Elemelika lamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngumongameli Joseph Kabila wakwele Democratic Republic of Congo lokungancintisi ukhetho lokudinga umongameli lonyaka. Ukuhlela ubuphepheli umnumzana Tendai Biti obebaleke elizweni ulandela imbiko ayethula ngemva kokhetho lokwethuselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi babefuna ukumthumba sokudale imibuzo eminingi kuzizalwane zeZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni immigration umnumzana Bekuthemba Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla le-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Thandai Biti umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo ephendula umbuzo othi kanti kumazwe wonke angumakhelwane kungani uBiti ekhethe ukuyaphephelela kwele Zambia
I-escape route ebiseduze bekuyena le ukuthi aye eZambia njengoba impilo yakhe ibisengozini okwesibili-ke kube yikuthi kuqondile ukuthi ahambeke iZambia ayi-expose layo nxa ingalandeli ilungelo loluntu ngoba abakwenzileyo abalandelanga ilungelo loluntu so labo-ke kuyamakufaka-ke kwi-spotlight ukuthi khona bafanana-ke nezimbabwe labo kabalandeli ilungelo loluntu so-ke yikho-ke eqinisweni kafika akhulumisani layo esiza ukuthi indaba ekhethe khona lapho ngoba bengumuntu obevele eseqatshile i-communication la ezeyisinzima kodwa-ke kungenzakala-ke ukuthi ukhethiswe yikuthi yibhoda ebiseduze kumbe njalo-ke laye-ke njengomuntu ongusomapolitiki ukhangelele ukuthi-ke iZambia ibe ku-spotlight layo ikhanye ukuthi ime ngaphi kwezelungelo loluntu
mnumzana Mhlanga wena ubona njani udaba lolo uyakhuluma lapho mnumzana Dlovu uthi iZambia iyephule umthetho kungakuyikho yini akwenzakele
mina ngombono wami mfowethu bengani ngiqalisele ngani ngemvambijana ukuthi singakayithi sikhomba umunwe eZambia ngale siqale sizibuze ukuthi kanti kuyini vele okade sokuhluphile ngapha ekhaya okuze kwenza uBiti wafuna ukuyaphephela eZambia yikho kumele siqalise khona indimba yendaba ukuthi eZimbabwe into naleyo yokuthi ukuthi abantu batshona besesabela impilo zabo ngitsho kuyukuthi ucala ubelalo ubaba uBiti asikwazi lokhu ngokomthethwandaba kakayibambi indaba yakhe vele bekungamelanga kufike ibandla lokubana yena osengumuntu onjani osefuna ukuyaphephela kwamanye amazwe ngoba uma singaqalisa ngokuthi hayi iZambia iphambanisile ngokuthi uBiti imbisele ekhaya sizasuka sikhohlwe ukuthi kanti kuyini okwenza uBiti wasuka ekhaya yiyo into okumele ilungisiswe ke le
nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu kuyini kanti vele kade kubalekile
ye yikuthi-ke nxa sihlaziya lolu daba sikhathana singaboni okwenzakalayo kusuka-ke kungani kuba nzimanyana bathi bona isicathulo sitshisa-ke osigqokileyo kuyabe isicathulo siyangitshisa okokuqala thina njengamalunga ebandla likamnumzana uBiti kube lokwethuselwa kwakhe ngamasotha ahamba emdinga ehlomile ethwele imbhobho afika achaya abantu abathole besendlini yakhe okwesibili kwaba lokuzama ukungayijeka esemgwaqweni kwehlula udrayiva wabaleka bazomphinda njalo kwesibili ngithemba-ke abasebenzisa-ke i-social media-ke sebebona izithombe okabithi-ke imoto ayitshayiwe ngaphambili lapha sezama ukungayijeka yikho kutshengisele ukuthi impilo yakhe-ke isengozeni kuyikuthi-ke ebelesiqala-ke alenzileyo amapholisa kumele amlande kuhle afike athi ayisiphelekezele e-charge office bahambe laye
ngiyakuza baba Ndlovu yikho mina ngisithi into ekhona yikhonokho kanti kuyabe sekuyilizwe bani ukuthi abantu bengaxabana kumbe abantu nxa bengasazwanani ukuthi bengavumelani into abangeke bekhuluma ngayo kuyabe sekuyilizelani bani into abahamba bethwayelana induku kanti kuyini kade sokuhluphile ngokuthi khonokho nasombuza ukuthi ngiwubuza wona sengiwubuza uhulumende okhona khonapho ukuthi kuyabe sokwenze njani kanti kuyabe kungumuzwa njani okuhona sithwalelana induku kuyukuthi anxa ukuthi uBiti uphambanisile khonokho kutsho ukuthi uyabizwa ngamapholisa ukuthi hayi mfowethu akube ngapho uzosixoxela indaba yakho ukuthi uhambani uhambe kumthethandaba indaba yangikhona iyehlule singakayi ngale ukuthi hayi iZambia iphambanisile umthetho
no ngiyakuzwisisa sibili lapho yakhona ukuthi kati yithi khona lapha-ke sekuvele sekuhluphene kuvele umbuso wesibutho unjalo ngokwethuswela anilabona ukuthi abantu batshengisela besola-ke kuphuza-ke ku-anawunswa kwama-results ukubusa kwesibutho wasaukuthi no kasiyedubula singabulala ababili abathathu abaningi bazoyesaba wabuyela ezindlela so yindlela yithaktikhi yokwethusela yena leyo okuyinto engaqondanga kulungelo loluntu
ukubona njalo yini mnumzana Mhlanga
eningani bengathi bengakufaka kutendayo ngingahlangana laye ukuthi hawumfowethu njengobona ubusukwazi ukuthi laba abantu bavele becabanga ngendlela enjani awusakubonanga ukuthi ona njengegqwetha njengomuntu osowawudlala lo mdlalo okweminyaka eminingi lime kuze kufike ibanga la ngikhona loneli kumbe 5 days kumbe kuyini ithi hayi siyayazi into eyenzakalayo lapha sizawulandela umthetho ngoba uma singakhuluma ngona la ama social media athi khona ngubaba uNdlovu sike sambona ubaba ubithi ekhuluma ezinye izinto ezingani bezingani mina bezingangiphathanga angithi ukuthi sengangamelanga ezikhulume kodwa azange zingiphathe kuhle izinto zangikhona
ya wena ungathini mnumzana Ndlovu
ubithi liloya elazakalayo eZimbabwe iloya eliqotho iloya elaze umthetho njalo ungumuntu ku politics owazi politics umthetho weZimbabwe uthi izekhi yoyodwa okumele i-announce nemezela ama results okhetho ukuthi ngubani osenqobile othole okungakho okabithi kazanga kutsho khona lokho bathi yena njenge-MDC Alliance sesihlanganisile ama-voters sabona ukuthi hayi sesitshayile kodwa sasilindele izekhi ukuthi i-announce sicelebrate xa bangasitshontshela thina size sile-results hayi sizademonstrate.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphatha amandla sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Thandayibithi ubekhuluma endawonye lo mnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni i-immigration.
Yebo 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 mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa isithi usekwazi ukuthi iwaphi amalunga ebandla lakhe elezanu PF anqoba kukhetho lwephalamende asekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ngokuthi yibhora musango kumbe ibhola egangeni. Umongameli Mnangagwa ukhulume la mazwi emhlanganweni obuqoqwe libandla lakhe eHarare okuthakazelela ukunqoba ukhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa uphinde wahohoza umanyano we-MDC Alliance esithi lanxa leli bandla ibandla lezanu PF lingawunika ezinye izihlalo ezingamachumi ayisithupha lantathu i-63 elawutholayo awusoze ufice inani lezabo ezilikhulu lamachumi amane lane i-144. Lokhu kwenzakala iPolitbureau yebandla leZANU-PF ithe gwaqa namhla ntambama eHarare icubungula ukuphathelane lokhetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena oqala ngokuchasisa ngamalunga ebandla lakhe angafuni ukuthi umnumzana Mnangagwa engabi ngumongameli.
Ungakhohlwa ukuthi lokuze nge-G4 ayikhona ayiphelanga ikhona nakade kulabathengisa abakhona ephathini lapha adebele kukhonakala kube senze indlela yabo yabomgabe leyakade beyiphele. So la gente que bona abantu lapho ku president daye jiwa khona yaba bethengisa khona abo abantu sekugcekele ukuthi vele babethengisa abantu babethengisa bayisebenza le opposition akucatshanga lokhu sekugcekele
yakhulu
kundawo zene zilapho umongameli angayenzanga nakuhle kodwa bona uthole MP wakhona labakansela zakhona ewini
lokhu kungabe kusitsho ukuthi baningi yini abe G4
akutsho ukuthi baningi sithandekile balutshwane kodwa-ke khonoko ukuthi nje kwezinye indawo zenezo ezimbalwa ukuhambe kusuka khona kuyadingisa ukuthi abantu nje abakade behamba beshona nje kuze endaweni zabo khona hani ye lapho abaziwa behambe beshona njengakhona ukuthi umgari wathi so i-election indaba njengakusasa wathi na wena ubheke uthamisi ephuma out in the open umgari phela umuntu futhi ibandaleli kwesikhathi eside ukuthi kulabantu kuthile abasympathize laye abamlandelayo abamlalelayo so bona abana abantu yobantu adibesenza yo-adrichayile ibhore egangeni
ungabe kusitsho ukuthi kulokhu uxabana yini phakathi kwebandla leZANU-PF ngoba samuzwa umongameli Mnangagwa esithi bakhona abazama ukuthi bemkhuphe embusweni enganqobi impeachment.
Ukuqabana akukho nje ngale indlela sandekile kodwa kukhona abantu abangathi ngithi mina abazi abakhona phakathi kwethu yikho ubona sengiza lesehlakalo leyona abona into eyenzakale e-White City wakutshengisa ukuthi kulabathakathi abakhona phakathi kwephathi yethu abayibo abalokhu besenza izinto ezinye abainto zokugama ezifana nezinto zokutshayela ibhola egangeni.
Kambe ukuthi sizabona sokulokuthungathana lapho abanye bekhutshwa abanye becalwa abanye besenziwana ngoba nxa umongameli ethi sesibazi ukuthi ngobani akusoze kube thuse yini
ye kodwa lokhona sandekile-ke okusika ngayi ukuthi ibandla leZANU-PF lizakuhamba njani khonokho ukuthi senibonile ukuthi kuabantu ababi phakathi kwalo liyakhetha ukuthi libagcine kumbe likhetha ukuthi nje libakhuphe babe ngabe ngabi khona phakathi kwabantu.
Kuyini okungalunganga ngalokho?
Akulunganga kuzake kube khona vele khona ukuthi ubelong to a party wena uthi usephathini enje ulomongameli wakho ephathini ukuba sephathini yindaba ongazimeli ube yi-independent kubuke yini ngoba ngeke ukuthi wena hayi upresident lingamvoteli wena votelani mina hayi akukho lokho akuzake kube khona vele njalo khonoko vele khona kodwa kungatholakala kule bufakazi uyawuvele usuzixoshile vele ephathini.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule siphatha amandla sebandla leZANU PF bexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eHarare. Kunjalo nje omunye wabencintise esikhundleni sikamongameli weZimbabwe umnumzana Timothy Jikabure ukhuthaze inhlanganiso yeSADC lezizwe zomhlaba ukuthi zibambe ngamandla eZimbabwe ukuthi iqhube ukhetho olusanda kuqhutshwa eZimbabwe kakutsha. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Ezethula inkulumo yakhe kwabezindaba umnumzana Jikabure uthe okwenzeke ekhethweni lweZimbabwe bekulukhetho lokuqilibezela okwedlulise amalawulo. Uthe wafuna umhlaba wonke ungenele kwenqatshelwe ukugcotshwa kwamongameli Mnangagwa athonisiswe ngokubulawa kwabantu abebetshengisela bese kuqhutshwa kabutsha ukhetho olukhulekileyo ongelaqilibezela.
They have serious criminal cases to answer of murder because they have killed people.
Balamacala amakhulu okubulala okufuzwe baziphendulele kuwo ngoba babulele abantu abanye babo abebevela emazinkinini abanye bengayisiyo yokutshengisela obekukhona. Akungeke kwenzakale ukuthi umongameli olamacala angaka agcotshwe umthethwandaba ongakatho ukuthi akalacala.
Isikhulumo somkhokhelo MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda laye obekulumhlangano bezindaba uthe ukuhlukuluzwa ukwethuselwa nokubothwa kwenkokheli nabasekeli bebandla le-MDC Alliance namalungu amanye amabandla aphikisayo sekufike kusibanga esesabekayo. Lobanje umnumzana Sibanda esithi abakaboni imizamo yokubopha umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi akulanto ezabenza besabe ukukhuluma nokuqhubeka ngemizamo esemthethweni yokuthi umnumzana Chamisa aphiwe intambo zombuso njengoba kunguye owanqoba ulolu khetho.
Abakhokheli be-MDC kuqala ngo-President Nelson Chamisa bazimisele ukulwisa udaba lokuthi indaba zokhetho zingabi lobuqili phakathi lokuthi amalungelo abantu angadlaliswa ngendlela ebuhlungu efana layo. Angiboni ukusibala kwethu kokungako la ma-supporters awe-MDC athi azimisele ukulwisa siye phambili ngoba kungapheli ukuyahlola.
Le yinto egcizelelwe ngokhethwe njengosenetha eMatabeleland South umnumzana Bekuthemba Mpofu yena othi kunobufakazi obungaphikisekiyo abalabo obukhombisa ukuthi kwakunokuqilibezela okukhulumo.
Kulezinye indawo ode kutholakala ukuthi abantu nxa kuthiwa bangu-100 ku-polling station sithole uMnangagwa ethole 115-120 kwenzakala njani nxa khona abantu abarejistile bengu-100? Ku-presidential bebekhuluma ama-figures ayinflethiweyo esikhathini esiningi.
Inhlanganiso zikazulu kwele South Africa ezigoqela iKhulumani Support Group ne-Human Rights Institute of South Africa zithi zifuna inhlanganiso ye-African Union Commission iqhuba inhlolisiso ebanzi ezavumbulula zonke insolo namaqiniso phezu kwalolu khetho. Nkosazana Colette Nehlojane owenhlanganiso ye-Human Rights Institute of South Africa uthi bazakhuthaza amabandla ezombusazwe kwele South Africa ukuthi lawo aphatheke ekulungisweni kwalolu daba.
Sifuna ukukhuluma naba-party yethu ya ANC, sikhulume namaphathi abo-DA, sikhulume namaphathi afana nabo-EFF and others, sibabonise ukuthi they have a duty and responsibility.
Siyabonga ke Benedict Nhlapo isikhathi du. Igama lami ngu-Chris Gande lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.